Endabeni zethu lamhlanje lilo Chris Gande. Kambe ibandla le MDCT lizaphumelela na ukusa udaba luka mkamongameli uGrace Mgabe emthethweni ndaba ukuthi amiswe ukupha abantu emhlanganweni yakhe impahla kahulumende ebalisa amadilakita. UZulu wakobulawayo ukhala ngemfa kamnumzana Lindela Ndlovu osanda kuphuma esikhundleni sika Vice Chancellor ekolijini leNUST. Osomabhizimusi bemaphandleni babhekane lodubo ekuqhubeni imisebenzi yabo ngenxa yokungamukelwa kwerand lakwele South Africa. Inhlanganiso ebuthanisa lokugcina igazi isungula uhlelo lokukhuthaza ontanga ukuthi baphe igazi kusukela ngompalakazi kusiyafika uzibandlela ukuze libe khona eleneleyo ngekhefu leKhisimusi. Kwezemidlalo bayajabula abalandeli beChicken Inn ngoba leli qembu seliphakamise inkezo yalonyaka eCastlelager Premier Soccer League. Ku-Live Talk lamuhla sikhangela amazwi kamkamongameli emihlanganweni yakhe ayenzayo eZANU-PF. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-8 ntambama kumagagasi athi 909 AM 4930 12080 lo 15460 shortwave. Sitholakala njalo ku-Facebook ku-VOA Ndebele.